asenzeni mass movement amakomani singabantu abafundele ukuncedisa kakhulu kwezombusazwe yikho ke i-target yethu kakhulu kuba ngama trade unions kuba i civil society inhlanganiso ezisemakhaya ezisemadolobheni ezilabantu lapho esikhuma khona lobukhokheli sibe sesingenisa ke izinhlelo zethu zokufundisa ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi kutshona ukuba ngumkomanisi ngoba umuntu angakuzwisisa ukuthi kutshona ukuba ngumkomanisi kuba lula ukuthi sibe sesizwisisa ilizwe lethu esihlala kile ukuthi kuyini okumele sikwenze.
Wena uyaziwa njengelunga lebandla le-MDC. Ungasitshela ukuthi lisebenzelana njani lamabandla anjengabo MDC?
Ungananzelela amakomanisi indawo eziningi ikakhulu elizweni lakithi le-Afrika ezwekazini lakithi lase-Afrika kazimelanga wodwa eSouth Africa, iSouth African Communist Party ilobudlelwano lebandla elibusayo i-ANC kuthi eSwaziland, iCommunist Party of Swaziland ilobudlelwano lebandla elilwela inkululeko eSwaziland okuthiwa iPhudemo. Kanti ke thina iqembu lethu lamakomanisi lilamalunga avela emabandleni atshiyeneyo ezombusazwe. Kuba lula nxa silamakomanisi kulama political parties ukuthi ke ama political parties njengoba kukhangelelwe ikakhulu kuya ku-2018 ukuthi abantu amabandla lawo kahlangane akhethe umuntu oyedwa ozaba nguye ozomela ukhetho lukamongameli, umuntu oyedwa ku-constituency ozamela ukukhethwa abe ngu-member of parliament, kuwadi abe ngu-councilor. Sibona lokho yikho kungasebenza ukuthi sikhulule izalwane zaseZimbabwe ngoba amakomanisi into ayikholelwayo akholelwa entweni okuthiwa yidemokhrasi. Ngoba nxa kungela demokhrasi abasebenzi kabanelisi ukuthi bathole inzuzo, njalo futhi kasanelisi njengamakomanisi ukuthi senze lokho okuthiwa ku-transfer ama-means of production to abasebenzi. Kumele kuqale first kube le demokhrasi.
Hallo ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ongomunye wabakhuthaza ukuvuselela isikhamanisi kumbe i-communism ngesilungu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zedede esigabeni seMathabeleland South eMathabeleland North uqolo zithi zithwele nzima ngodubo lwenyamazana zendle esezidale umonakalo zadla izifuyo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi umnumzana Nikisa Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, izincane zikhona ziyadla inkomo kodwa ke akula compensation abantu abayithola. Izincane zakhona ezinye ziyabe zilama-tags zilama-bandi. Kathesi recently nje zidlile eDingani, isigabeni seDingani, sabuya ngapha e-area futhi okuthiwa yiMagori, sabuya sidla imbuzi, singele sidla imbuzi esibayeni. Kodwa-ke umbatshele be-parks i-reaction yabo iba asifithiseki ngayo ngoba akula compensation abasinikayo.
Okokuthi manje udubo lolu lubona ngani lungalungiswa njani?
Udubo lokuthi lulungisiseke kubana esigabeni alwana abakhangele ngesigaba abayebe inkokheli zethu abanjengomlisa befuqeli kakhulu kube parks ababona ngendaba le ukuze kube le form of some compensation ebantwini ngoba abantu bangazenzela futhi kubuya kube licala ngoba kwaba le ndawo abana abantu basithiya one of isathiywa leso silwane saba ludubo futhi ebantwini sokubotshisana lokubana kuthiwa babopheleni sibulaweleni leso silwane. Sabamba futhi umntwana phansi esigabeni okuthiwa yi-Chejo. Kulo mntwana ophansi nje sikhuma nje wangcwatshana owabulawa isilwane umntwana kusekuseni ngama-8 kodwa up till now nothing was done to that family.
Manje okwakathesi nxa sikhuluma nje abantu baphila njani lapho bayesaba yini nxa kusenzakala into ezinjani?
Ye, abantu bayesaba kodwa ukusaba kwabo kabala isekeli ngenye indlela uthungameli lokali ngendlela bona baqamba abantu abanjengabo balisa kababi ku-forefront ukuba belungisise udubo lo North. Ngingazi ukuthi uhlupho lwabo labo bungaphi njengenkokheli esabe sikhangele kiwo eziyizo ezikhangele izakhamuzi.
Manje laba abe-National Parks bona abalethesi icala lokubana lina yini elihlala eduze kakhulu le nyamazana kungani lingasuki?
akusoze kwenza ukuthi sisuke ngoba vele i-area esikiyo ngiyama-villagers sincwalelene kuphela umthara esuka kuma-highway Victoria Falls Blue Road kule thara esuka khonapho esiya edade iye ingcwalelene-ke i-parks labantu on the other side i-parks on the other side ngabantu akula enye indlela vele esingasuka ngoba akula enye indawo abantu abangahlala khona abantu khonapho abakhona so udubo lonolo silalo siba nendlela yokuhlala ngesikhathi sokulima silalo silinde indlovu sizibasele imililo sizitshayela amagabha sisenze sesilima-ke sishiye hafu hafu le nyamazane but uhlupho esilalo kakhulu ngelezilwane elizidla izifuyo zethu kungela compensation njalo esikhathini esiningi izilwane eziyabe zilama-tag zikutshengisa ukuthi ziyabe zifuyiwe phakathi ngapho kuma-safari.
Alo-ke ngumnumzana Nikisa Sibanda, umgcini sihlalo wezakhamizi zedede, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le edede. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku-15775 kilohertz.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Okwamanje sengidedela emuva kancane ngilijiye ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Phoebe Dube owendele eBinga ukuze asichazisele okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi iningi likhala ngendlala kanye lomnotho welizwe elithi umi kubi. Siyakwamukela kuhlelo.
Kuyabongeka, salibonani balaleli. Inhlelo zabo mama lokuziqhubeka siya phambili but imali asizizuzi. The group is 15 and above, abanye bayi-20, abanye bayi-21 but benze ukuhlanganisa izimali sibe sesikweledana. Mina ngingu-community facilitator ime ngikhangela. Ngikhangela ama-group angu-16 ngapha ngini but iBinga yonke sile 71 ama-groups. Bese siba lama cluster level association lapho ukukhulunywa khona indaba ze community labo mama ukuthi bayakwanisa yini ukukhuluma emhlanganeni sebe empowered yini so ama cluster level associations lamathathu lapho eBinga sesikhangelela ukwenza amanye njalo i target group yethu ama groups sifuna ukuba le 100 lunyaka kungakapheli.
Ngubani owasungula lolu hlelo?
Owasungula lolu hlelo lwabuya labe kinda note bazosifundisa ngokuthi omama lingadlala izandla. Bona babuya vaya besebenza labo beasilwizi ibasilwizi plus inhlanganiso ezimele yodwa bazosifundisa lokuthi kwenziwa njani ama i-meeting lamabhuku ama-analysis awo e-finance so sesikwazi siyafundisana khona ngale le nhlelo zokuthi omama kumele azigcine njani la imuli zethu labantwana besikolo so umuntu nxa elabantwana besikolo eyimemba ye-group akumelanga abe labantwana abalova esikolo siyakhuthazana.
Kuyini isibisibili elikwenzayo kulolu hlelo?
Kuyaletha ukudla ngoba umuntu angathengisa i-profit yakhe uyazithathela ibe ngeyakhe leyana ayibolekileyo ayibisele ibisibolekwa ngomunye. Njalo sikhangela ukuthi omama ngapha eBinga abangeni ezikhundleni ezinkulu. So siyafundisana ukuthi kukhulunywa njani, nxa utsheye umhlangano ukhuluma njani, lokuma phambi kwabantu abanye balenhloni. Njalo sifundisana lokuthi lokuhlanzeka nje generally siyafundisana. Le nkulumo ezinye ziyabe zisibambile thina njengabomama ezama-sexual abuse lama violence against women siyawakhuluma khona ngale sibe sesikhathi bese sithatha ilizwi lethu sibambene siyefika ezinduneni ngemapoliseni siyasebenza labo labe women affairs.
Ziningi na indaba zokuhlukuluzwa kwabomama.
Ama-abuse lapha ebhinga ande kakhulu especially ku-early marriage ngoba abantu bethu bayakhitshwa ezikolo besiyakwenda njalo akula muntu oreportayo. So thina njengezinhlanganiso zabomama siyakukhangela konke lokhu and last time sake saba nabomama ababulawayo ngabomkabo begecwa nje iphongufa. So siyaphakama sisonke singabomama sihambe enduneni siyekhuluma labo sobhuku sikhulume labo bese sibiza amapolisi ukuthi hayi ilo kuzeni iproblem le ayisiphathanga kuhle njengabomama. Nxa umuntu wakho nengabanjwanga sisuka sibifake ipressure ukuze abotshe lowo muntu.
Bayeza na abantu kule imihlangano ngobuningi babo?
Hayi abantu bazimisele into esisibambanisile indlala ngoba abaningi abalamadoda asebenzayo sebahambe emadodeni abanye bahamba kuzihlobo zabo kubobhuti besiyavakatha ukwenzela ukuthi bazabuya selidume izulu. But kathesi abaningi abaseleyo bonabo siyahlangana sibili sesikwazi ukuthi lanxa uchief ebiza umhlangano siyahamba sibili siyengena. Nxa ukansela laye lo mhlangano siyahamba njengabomama sifike lathi sikhulume sibili siphakamisa amazwi. Kudala sasilenhloni sicathe ngemva kwamadoda njengoba usazi lawe ebhinga ilo kuzeni education yaphuza ukubuya yathi ifika futhi kwakhangelwa abafana kuphela kwathiwa kuyafundiswa abafana. So omama saphuza ukuzuza i-education kathesi kona zisiba labantu abafundileyo abangomama but thina sesibambene sibili okokuthi siyakhuluma sibili iy'nkulumo zethu lathi sesikubona ukuthi njengabomama kumele siziphakamise asimelanga simelele ukuphakanyisa. Namhla ngilo munye umama lapha phansi kwami owamagruphu abomama okudika izimali ama-savings groups.
Oye
ayithanda ukukhuluma naye kodwa yakhile izwi isiNdebele.
Kulungile, ungamqhubela ucingo azikhulumele ekhululekile.
Sanithi sithethele siNdebele sanibonani
isiNdebele sesimhlupha.
Ime izina likaNgundi Memory Mudimba ndiri kwetwendi labana bangu ibathathu ndiri turo kuita ama-group turo kukweletana turi ma-self help group turo kukweletana izimalaysia twakweletana malaysia watareka kubhindawo kabhindawo kakuti ivana vachikolo vatandigwipe kuchikolo mpo akudyana ichakurya kuti vana vadyane ichakurya akudyana sipfushizi iya kuchikolo asipa iya kuwachisa ivana ziroku ndigwasa akamboka kuti oyo mutavini waakasika twakari pyedhe sivili amabota akweni twakari yedhe pekuti uri kuri gwasa tuvanakazi ino takachangamuka twakavusika vongo twakatarira kuri dyatira andiswe ikuti ivana vesu vadyane iziya kuri gwasa amwe andiswe takwambula kuti twasika amusangano nikuva wamasabhuku nikuva iwachifi nikuva wakansila ngatazama kwambula andise tuvanakazi ngatawambula wambula twalingisika andise kuti munyika tuli vantu andise azigama child abuse ngatwagambula ambula mphakanyawa musangano ongawava.
Sibongile kakhulu kuxoxa lani kuhlela.
Alright Talumba, siyabonga kakhulu bakithi.
Lo balaleli bekungunkosikazi Molly Mudimba owebhinga njalo lizwe lo nkosikazi Febi Dube owesinampande besixoxa labo bekhona le ebhinga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Hayi kuyabongeka sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela isizwe kumdlalo wenguqu elama Warriors ebelimele lisuke ngolwesine elizweni lilubhekise eGuinea liphuzile laze lasuka ngolwesihlanu. Lo mdlalo ngowenkezo ye-African Nations Cup. Sixoxe lomlandeli womdlalo wenguqu Cassius Jayce Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi umdlalo lo uzoba nzima ngoba kanti ukuthi iqembu lethu lidlala li-away from home njalo kubuyele injari ebekhona kwenye key player uma-Hart kuda kwashe so khona kana amborati kuzaba yi blog uzimbabwe site njalo igabona ezulu angeke isinike umdlalo lo free kanjalo nje ngoba ngisho ukuthi labo mabe sibheke lapha mkhona babona ngathi ama chance odla uba ku Africa Cup of Nations angasondela kancane kuzaba umdlalo onzima kakhulu sibi
esinye isikhathi sasizwe kuthiwa khona abadlali beqembu lama Warriors bahambe bengatholanga imali bengaphathwanga kahle lokunye kunjalo ubona ngani kathesi indubo kazikho yini
zikhona indubo kaziphelanga ngoba la khona sike sabala kwezindawo zamaphepha ku internet bethi igenia kuyakhona le Gaboni ibe delayed etney game yakuthi ama Warriors ayidlala khona ngari abahambanga ngesikhathi obumele bahambe ngazo so kulokana ngokunye ukulimaza ama players ngoba kumele bafike bathole ukuthi ba train kuleyo ground owazodlalela khona bayijayele kuloko kwesikhathi esincane bathole isikhathi sokuphumula bakwanise lokutshintsha i-temperature ngathi ba-acclimatize ngoba ama-temperatures ethu lapha e-Southern Africa langale phezulu e-Africa ngale ayathiyana so kubanika isikhathi esincane zokuthi bajayele umumo omkhathi kuleso kulelo kulawo mazwe abaye besiya kuwo kuyingozi khologiyana
okokuthi nxa ukhangele ubona ungani ziyaphuma njani
kuzima ukuthi singathi tuzophuma kanjani kodwa ngoba mina ngisekele iZimbabwe kakhulu njengoba njengomuntu waseZimbabwe ngikhanalithi i-team yedetis ma ingathola i-point izabe ihlale kuhle kakhulu singaphumela singahamba kuNations Cup ya next year
kodwa wena amathuba wabona njani ukuthi iqembu liyefika kuma-finals e-Nations Cup
akhona makhulu ngoba athi abadlali bethu abakuNational team bakhanya bangabadlali abaphezulu sikhanye labantu labo umsona bayahlohlala babakhona ukhamabhilati ngomunye wakhona odlala kuhle loba nje ngike wabala kwesindaba ethi ungathi kasozabe kukhona lungisela umdlalo we-Sundowns we-Nations Cup owe-Champions League angazi ukuthi qinise kangakanani kodwa maye ngabe engekho kuzaba yi-blow enkulu kuzimba kodwa maye khona ngoba hayi abadlala kuhle abadlali ama-chances makhulu kakhulu sinawo kakhulu silo ama-chances
Aloke ngokeshasa Jayce Simana Mpofu umlandeli womdlalo wenguqu ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa Isigqili yame prisoner ingoma kamuyi uLucky Dube sigqibela ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje uhulumende usebenzisa umthetho wokumisa ukutshengisela wasungulwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho sekulabantu abafuna ukukhuthaza uhlobo lezombusazwe olwasungulwa ngeminyaka yabo 1800 olwesikhamanisi kumbe communism. Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede sezidlelwe izifuyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lotwa namhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngisithi libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.